Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhlaka 18 Mabasa 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
This is our parents. We all have a duty and balance to support this world and transformational development.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kungumlando womuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ukubona ukuthi imali entsha eZimbabwe Gold iyamukelwa.
Udube lezambuzi kuyinkinga enkulu kakhulu endaweni yethu, abantu abaningi abanazambuzi.
Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba lwe-UNICEF luthi inani labantu abalezambuzi liphansi kwengxenye ekhulu ngalesi sikhathi iZimbabwe ilwisana lodubo lwemikhuhlane efana lecholera. Idale leSenate lakwelemelika lilahle imizamo yokuxotsha umsebenzi umphathintambo wendaba zasekhaya uHomeland Security Secretary umnumzana Alejandro Mayorkas kusetshenziswa umthetho we-impeachment. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kungumlando womuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ukubona ukuba imali entsha eZimbabwe Gold iyamukelwa. Uphinde wathi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa umnotho weZimbabwe, ngakho-ke kuqakathekile ukuthi uZulu laye abambisana laye kwezekulimizamo. Loba kunjalo baningi abathi kabathakazeleli uZibuse. Umlondolozi Ndlovu sethelela ludaba ngokugcweleyo.
Khuluma namuhla emkhosini wokuthakazelela iminyaka engamachumi amane lane 44 kaZibuse eMurambinda esabelweni seManicaland. Mnangagwa wazise ukuba umnotho welizwe uzathuthuka ngenxa yokusetshenziswa kwemali entsha le.
This is our parents. We all have a duty and balance.
Silomlando wokuba siyisekele ngoba izaguqula impilo zethu.
Uqhubeke esithi loba nje abaningi bengayethembi imali iyo yodwa indlela ezakwenza ukuba umnotho weZimbabwe uthuthuke. Abantu abaningi bathi imali le ifana leyohlobo lwama bond notes kanye lama bearers checks. Mnangagwa ekhuluma emkhosini lo elemelika lifisele abantu bakweZimbabwe usuku oluhle lisithi lizaqhubekela phambili sisekela uZulu obhekane lenhlupho ezishiyaneyo. Umbiko lo wethulwe ngophethe uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana namanye amazwe umnumzana Anthony Blinken. Kusenjalo Mnangagwa uqhubekele phambili esithi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka eZimbabwe.
No Zimbabwean will succumb to starvation.
Akula muntu weZimbabwe oza kufa ngendlala. Siyadinga imali ukuba sithole ukudla komuntu wonke.
Omele isigaba seMathebeleni South edale leSenate uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi abantu babhekane lobunzima obumangalisayo obugoqela ukusetshenziswa kwemali entsha eyeZimbabwe Gold ukumbe iziki.
Sina sibone ngani okwezimali lokukhupha amazero kithi njengabantu beZimbabwe kusebenzele. Kube ngani umkhono muyalungiswa kuqala.
Omela isigaba seBulawayo North edale eParliamente uNkosikazi Minenhle Gumede uthi ulethemba ukuthi izasebenza imali yeziki.
Sifisa ukuthi kwakhona layona le imali isebenze layo ngendlela eyayisebenzela abantu ngayo endudu.
Abanye abahambe emkhosini lo ngokhokhela elinye icele le-Citizens Coalition for Change usikhwica mfundo Washman Ncube ophethe isikhundla sikanobhala jikelele kubandla leli umnumzana Sengozo Chabangu usikhwica mfundo Love Momaduku okubandla le-National Constitutional Assembly umnumzana Charlton Wende umnumzana Clifford Hlatshwayo umnumzana Richard Tswangirai umnumzana Happy Mochitsiba labanye abaphikisayo. Uchabangu uthe kuqondile ukuthakazelela uzibuse. Banengi abangathakazeleli uzibuse. Umnumzana Gilbert Nduna obevele silobela obesemkhosini lo uthi uyadanisa ukuba kuthakazelelwa uzibuse ilizwe libhekane lobunzima bomnotho.
So into esijwayele ukuthi bayathatha nje imayikhi bekhulume khonoko kodwa kungelakho abakwenzayo njengohulumende.
Umkhosi wanamuhla unanzwe phansi kwesihloko esithi Zimbabwe at 44, Unity, Peace and Development Towards Vision 2030. Ngimele iStudio 7, ngiseMurambinda, ngumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo amazwi kanobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken awukuthi ilizwe lakhe lizaqhubeka lisekela uzulu weZimbabwe kunhlelo zamalungelo oluntu kanye lokubafisela uzibuso omuhle aza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esanda kusolayela eMelika esithi iziphathamandla zalo kumele zize eZimbabwe aze zifundisa ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu lombuso okhululekileyo. Ukuhlaziya amazwi kaBlinken, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubunguleza umbusazwe njalo eyingcwethi kwezokwethulwa kwembiko uDr. Mthulisi Mathuthu.
Umbiko kaBlinken awumangalisi, into nje abamelika abahlala beyitsho njalo nje kuyavela ovala ukuthi abaholi beAmerica bona ngokwabo bayazi ukuthi inkinga yeZimbabwe yini. Into abayazi mhlophe le nje iminyaka ledli le lokho kwaqala into le singathi yiZimbabwe crisis. Bahleli nje bona besithi basebantwini ingani ngoba bayazi ukuthi udlubo lweZimbabwe lusukela ekuholeni ukuthi iZimbabwe ayiholwa ngendlela eqondileyo, ayikhokhelwa kahle. Ngakho-ke lo mbiko nje ufana nje leminye imbiko abahlala beyethula bakumangalisi, kodwa esingakutsho ukuthi kugcizelela nje ukuthi kuyasibonisa ukuthi bona bayazi ukuthi kuyini okubi eZimbabwe, ukuthi ngubani ophazamisayo ukuthi ayisibo bantu baseZimbabwe. Bona ngokwabo ababayinkinga ngathi abantu makhaza nje udubo lungaphilula phana phezulu.
UBlinken yebo ukhuluma ngesidingo samalungelo oluntu lombuso okhululekileyo eZimbabwe, kodwa sibone kunsukwana ezedluleyo uMongameli Mnangagwa esithi iziphathamandla zeMelika kumele zize eZimbabwe zizefunda ngombuso okhululekileyo esingathi yidemokrasi lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Akumangalisi, uMnangagwa ufundiswe ngomgabe ngumntakamgabe, la uthe nje khipha umgabe watsho ukuthi yena umgabe umbona enguyise. So yonke into nje ezwa ngumnankakho ngawukhangelisisa okuningi kwakhona, ufundile kumgabe ukuthi angeke avume ukuthi yena uyaphambanisa abantu ngokuthi kaholi kahle, uzimisa ngapha kudemokrasi, uhlala nje sithi yena uyahlonipha amalungelo abantu. Yikho kwakuhlala kukhulunywa kumgabe ukuthi yena uhlonipha amalungelo abantu, abantu bayamthanda.
Iyona iZimbabwe ungathi imingaphi njengelizwe nxa sikhangela nje ukuthi sile minyaka yonke le iseyathola uzibuse?
Kwenzakala kathi iZimbabwe singathi iZimbabwe ithena 44, ithena iminyaka le esesi ekiyo manje siloke sathatha uzibuse. Akunzima ebantwini, angikholwa lokuthi ukhona ongama laphana ale athi kunzima, impilo zabantu zinzima. Sikhuluma nje abantu lokhu bephumile eZimbabwe baphandle basemazweni amaningi balelalelalelale. Kuyini okubasusa ekhaya? Basuswayo ukuthi uzibuse lo esithi silawo, hhayi kabalethela ngalutho abantu abaningi. Okwalo nyaka khona ngathi kungani kuzoba nzima kakhulu ngoba kule ndlala wonke umuntu nje uyayibona le nto. Ngakho-ke uhulumeni weZimbabwe yena uzahlala nje sithi ha kulungile sathatha uzibuse, into abahlala beyitsho nje kusukela ngo-1980. Kodwa ngapha ebantwini impilo zabantu hayi akula kuguquka okuthile nje, abantu lokho behlupheka, abantu bayabaleka emizini yabo baye kwamanye amazwe lapho bafike badubeke khona futhi kumbe bafike batshawe ngabantu, babulawe ngabantu, babuyele ekhaya futhi bayedibana lo dubo olufanayo.
UDr. Mthulisi Mathuthu ucubungula ezombusazwe njalo ingcwethi kuze kwethulwa kwembiko.
Zimbabwe.
Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano amazwe omhlaba ole UNICEF luthi inani labantu abale zambuzi liphansi kwengxenye ekhulu ngalesi sikhathi iZimbabwe ilwisana lodubo lwemikhuhlane efana lewekholera. Inani eliphansi kwamachumi amane lantathu ekhulwini 42.9% libikwa lilo elile zambuzi njalo eledlula amachumi ayisikhombisa lanhlanu 76.2% lithola amanzi ahlanzekileyo kalula. Lokhu kukhutshwe lugwalo olukhutshwe yi-UNICEF Zimbabwe indawonye lohlangothi lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency, ZIMSTAT. Ugwalo luveza ukuthi isigaba seMathebelele North yiso esilabantu abalutshwane abale zambuzi njalo bethola amanzi ahlanzekileyo. Udubo lolu lakho ukwengezeleleka lonyaka kulandela ukungani kwezulu okubangele ukutsha kwamanye amadamu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo councilor kwaward 7 eBronaberg umnumzana Nehemiah Sihlahlabani Moyo.
Udubo lezambuzi luyinkinga enkulu kakhulu endaweni yethu. Abantu abaningi abanazambuzi esikhangelele ukuthi singathola uncedo lelo ukuthi abantu beyakhelwe izambuzi ngabe kusize kakhulu. Abantu mpela hamba nzima mpela. Thola ukuthi okugcina kuletha imikhuhlane, imikhuhlane le esibhekana layo manje esihudo esiyibonayo.
Kule mizamo na enziwayo ukuthi kuqedwe udubo lwamanzi kanye lezambuzi olwenzakalayo khona ngapho?
Ye, abantu bazama. Abantu bazama mpela maybe ukugebha imigodi bezama ukwenzani. But besokusilela kakhulu ebantwini abangelalutho. Kuze siyakhangela ukuthi abantu abaningi abasebenzi, siyahluphekela izweni leli abasebenzi. So kuba nzima kakhulu ukuthi bethole izimali zokuthi bezigebhele imigodi. So imigodi sigebhwa yilabana abantu ababele imali nekhathi siyabe sikhangela ukuthi uhulumende engancedisa endaweni zethu ukuthi maybe ebone ukuthi uyafinyelela ebantwini. Ekhangele indawo zakithi ukuthi azilamazi.
Sibona ukuthi lonyaka izulu alinanga njalo amadamu amaningi angenisanga. Lokhu kukhangelelwe ukuthi kungengeza na udubo lolu njalo yiphi imizamo eliyikhuthaza ukuthi uhulumende ayenze ukuze uqedwe lolu dubo?
Kathe singakhangela izulu alinanga amadamu acitshile ngenxa yokuthi vele amadamu ethu wona asegcibelekile ngobuningi. Egcibeleka nje afuna ukuphandwa. Sikhanda ukuthi uhulumende noma amanye ama-NGOs asincedise ukuthi sithole ukuphandelwa amadamu lawo. Sila madamu amaningi sibili ungangokuthi uma bengayenza njalo asendaweni ezirayithi ukuthi uma bengayenza izifuyo zingathola amanzi. Sizolahlekelwa yinkomo eziningi kakhulu uma sikhangele umnyaka nalo esikuwo kathe sizalahlekelwa yinkomo eziningi kakhulu ngenxa yendlala. So nxa uhulumende layengangenelela ukuthi ancedise abantu because inkomo zethu ungakhangela kathe inkomo esendaweni yethu inkomo ezinhle kakhulu. So uma silahlekelwa inkomo ezinjana mbona ngani iZimbabwe iyabe ilahlekelwe kakhulu.
Umnumzana Nehemiah Sihlahlabani Moyo ngukansila kaward 7 eBronaberg ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseBronaberg. Vanengi abathakazelela usuku lukazibuse weZimbabwe kodwa abakhona abanye abathi akulasizathu sokuthakazelela leli langa ngoba ilizwe kalila mali njalo asenciphe okumangalisayo amathuba okuziphilisa elizweni ngenxa yokuwa kwesisindo semali yelizwe. Bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubathwalise nzima njengoba bengelalo ithuba lokuvotela inkokheli eqakathekisa intando kaZulu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso yeFreedom Alliance. UGawule usungula lingxoxo.
uzibuse dipsi, uzibuse. Kunga katalegilu kuti umumu wezi ntungabu ulukuni ganga nani kwa Tesla pesi kona. Mwa imyaga ya chiana gips. Kunu mnyaga wenzala, ukunu mnyaga wewewewe sifunwe sife. Mwa uzibuse, uzibuse. Ilizwe leti latula uzibuse. Umyaga ka 1980, 18 April. Lape latula kona uzibuse. Lape latula suga kona umbuso, wabalo umbuso wabensundu, umbuso wabanengi. Waba kona mhlaka 18 ilizwe lathola uzibuse abanye sebengafaka ipolitics zabo lapha lalaphana but okuliqiniswa ukuthi ilizwe lakhululeka ilizwe lathola uzibuse ephuma ezandleni zokuncindezelo ezandleni zamabhunu embusweni wamakhiwa owesincindezele
mhm hey baba Ncube uyakhuluma ugawule lapha ukuthi hayi umbuso ukhona uzibuse ukhona sibi wena uthini
uzibuse ngokwazi kwami ikukhululeka kwakho ulokudla kwakho ulomnotho wakho ulemali yakho ulomhlaba wakho abantu abakho befunda usenelisa ukuthi ubabhadalele ischool fees uzibuse ukuthi ukhululeke wena ngokwakho ungesabi lutho noma kulento isolayo uyisole ukhululekile kodwa khonoko eZimbabwe kasikuboni loba kusasa besithi bayagida bagida abanye evele esesaba laba kubandla lakhe khonapho uzibuse kayiso ukuthi ungwaliphi ibandla ngokuthi lilizwe likhululekile ngiyamuzwa ubaba uGawula ukuthi ungathi akafuni ukuthi amchaze kahle ukuthi uzibuse kuyini ukuthi uzibuse ngozibuse kuphela uzibuse kaso uzibuse kuphela ukuthi liphila njani elizweni izinto ezilapho ngezenu umhlaba elikuwo ngokabani nxa uhleli kumbe uhleli usenkaya indawo yakho yini kumbe indawo yokuthi uhleli ngokuthi omunye umuntu uthe ehlala namhlanje ngesibuni esisodwa kusaza ngiyakushusa so ke uzibuse singathi vele kasilaye eZimbabwe silokhe sifile siloze aneso ukuthi sibe lozibuze yikho indlela indlela ekhona le yebo
ye baba Gawule uyazizwela lapha ke akumpendulo uNcube
ilizwe lethu lakhululeka ubaba uNkomo wayesithi sasilwela umhlabathi umhlabathi lo sesikhululekile umhlabathi siwutholile abantu kade endaweni wabuhleli khona umuntu oyedwa ikhiwe ukulebika enqe half enqe ngathi enqe umbe 100 or 200 and something kodwa emlizolo lokhu kade kuhlela umuntu oyedwa amaplaza nalawo ungakhangela kusukela esigabeni sethu kusemnyama endlovu ngapha kusehla kusiya phansi ngapha kulamakhiwa amathathu amane kade sikugcwele abantu kona ngalo kutshengisa ukuthi yikho sakulwelayo uNkomo ubaba uNkomo wathi sasilwela sasilwela umhlabathi thina sasilwela umhlabathi lokukhululeka ukukhululeka kuyikho ukuthi kade umnotho ube sezandleni zabanikazi belizwe yikho sikwenzayo ukubona kade siya abantu amakorokoza bayazigebhela abantu igolide ngapho bayenzani yonke into abantu kade imfundo isiyedlaliwe yayafika lezigabeni zonke ezezelizwe ilizwe lisezandleni zabanikazi balo kodwa singakhangela sithi kade sezinto zingane zilukhuni hayi isikhathi sakhona kodwa ilizwe lakhululeka
Ncube yamuzwa uGawule lapha sibili uthi ilizwe lakhululeka ilizwe likhulu umhlabathi swathathwa abantu sebegebha igolide ngutakuthi
babuthiwe ilizwe alikhululeka ngokuya ngenxa ekhuluma ngomhlaba i-Ike didi ikubani umbuzo oqala angithi title deed kuSmith wasala umuntu omfakile ungasithatha nje usigole uthi usifake eplaza ufuna nje sibe njengabantwana abaphiwe iziwiji sibe sesiseqa sithi khona hayi ubaba umama usesilungiselele title deed kayikho emuntwini khuluma ke ngezinjiwayo zwalezo ezigejwayo balawo yini abantu title deed awulayo ufika you are at the mercy of the person or the power oyabe nje ngokawule ukuthi uyafika athi ake likhumthunduluka lapha bafana awusoze ukuthi sihlale somthunduluka ngesakho ngoba kulomuntu okumemeze wathi khala umthunduluka ubuse ungivotela kusasa akuncedi unxa kube kufuneka babugawule bekufuneka sivume ukuthi independence ipolitical independence sayithola kodwa sisenkingeni siyehluleka ukuthi senze idevelopment out of this one ngoba ikhona independence kasilana
bese kwehlukanise ukuthi umgabe wayesho wakhwela intaba wahamba lebutton stick wajolobela wabaleka izinto zawonakala ilizwe laba phakathi kobunzima ilizwe ladilika labhidlika ilizwe ukwakha akulula kusakhiwa izinto zawonakala ngesikhathi sombusho kaMgabe, uMgabe wahlala kakhulu embusweni. Akusoze kuphinde kwenzakale konoko. Kathe sithi thina ilizwe lilesisekelo sombuso. Ilizwe leli ngelethu leli. Zakhululeka ngo-1980.
Lapha lizwe umnumzana Believe Gawule okubandlale ZANU-PF, lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Kweziphathelane leMelika, idale leSenate izolo lilahle imizamo yokuxotsha umphathi ntambo wezekhaya iHomeland Security Secretary umnumzana Alexandro Mayorkas kusetshenziswa umthetho we-impeachment. Amalunga ebandla lamaRepublicans abefuna ukuxotsha uMayorkas besithi uyehluleka ukulungisisa udaba lomngcele weleMelika leleMexico. Udaba lolu lulahlwe ngemva kokhetho lwamalunga edale leSenate avotele ukuthi lulahlwe. UMayorkas ubesetheswa amacala amabili, elokuqala lingelokwephula umthetho wezokungena lokuphuma elizweni, elesibili kungelokungethembakali ngoba esithi akuladubo emngceleni kodwa lona lukhona. Lokhu kade kuzakuba ngokwakuqala kuminyaka efika phose ikhulu ukuthi umphathi ntambo athathelwe lelinyathelo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelwe elandela ezombusazwe leMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Kudala bamthageta as i-weakest link. Abantu laba ungazukhangele futhi angithi ibizo lakhe Mayorkas ngwakhona ngale owama Hispanic. So basebenzisa i-anti-Latino, anti-Hispanic sentiment. And yena laye, he represents that. Bahle bamsebenzise ukuthi ahlabe yi-figurehead la enxa sesiba Mayorkas vele behle be-impeache ngoba vele ngama-Hispanic. Kumbula ukuthi lwana uspeaker uJohnson wabanjwa esithi hayi asifuni ukuthi into ye-border iphele, iwe sifuna ukuyisebenzisa ku-election. So uMayorkas lo bebezama ukuthi drive the point home, bakwazi ukuthi they won't win but they just want to score ama point. I-Senate kumele we really have to ukuthi sibone ukuthi they are still mature. They read through this and ungazukhangele bahle bavota masinya but hayi we're not going to be working this way. Uminister lifuna ukuthi abotshwe for carrying out the law.
Ngokubona kwakho yena uMayorkas uyenelisa yini umsebenzi kumbe ikhona okukade bokuthi ukuthi kawenelisi?
Ibhoda leyana mina lami ngifika lapha e-America kudala eyivele igcwele. Kukhanya kulezi nsuku isigcwele okudlula kudala. UMayorkas wenza khonokho akuvunyelwa ngumthetho. E-Texas ngale futhi bayamresista. Angithi ugovernor we-Texas nxa yena uMayorkas esithi kakwenziwe so, yena uyathatha i-Texas Republican Guard behambe beyeresista labana. Angithi kulamanye amadwala that they actually occupied which Homeland Security could not access. So bayaphikisana laye so ukuthi laye enze ezinye izinto kuba nzima ukuthi azenze. Akulalutho olubi alwenzayo. US immigration policy, federal policy kule mthetho and that is what is happening.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandeleza umbusazwe leMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseIndiana khonapha eMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yabanye benu linabalaleli eliyithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, hey, linjani khona ngapho lonke e-studio. Nathi siyaphila lapha. Ngise-Johannesburg la ekhambo yebobi. Bengicela mbe kwenzeka libe lithumezela i-news. Ngiyazithanda kanjani i-news ze-Studio 7. Ngiyabonga bakithi.
Studio 7, sanibonani. Sithanda ukuphendula ochuma laba abaqala ahlala beqamba amanga. Independence is for ZANU people. Thina abantwana bakamthwa sithakaza sila independence. If sila independence nga nathi siya enjoya jenga banye nga sila kahle emigodini yethu nasezibhedlela zethu nasendaweni zethu zonke. Kugcwele obani kulezo ndawo uma kuthiwa independence. Safakelwe poison all over. Wena chuma zama mpela ukukhuluma iqiniso. Uthi wena wathengwa izandla, wawuthengisela umoya wakho kuzandla. Nawe wena ungasazwa kuyo lamalaka Joseph Gawule wakhona loyo. Ake nizame nje ukukhuluma iqiniso.
Siyabingelela siyabonga emsakazweni. Inkinga esibhekane lawo kakhulu eZimbabwe kungabe kuyikuswela kwemisebenzi, okuswelakala kokudla elizweni, isomiso, konke nje ukuhlupheka kwamaZimbabwe abhekane lakho. Lokuhamba begcwala amazwe bezama ukuyafunana nemisebenzi behlangabezana nengqinamba zokushiswa nezondo emakhantini ababekiwo. Yonke inkinga leyi izaphela mhlazana kwaphela izano. Into okuthiwa izano PF nje ezilongisa kukhona kulelo lizwe, hhayi amaZimbabwe asesekhatshana lokuthola ukuphumelela nokuthula. Izano yiyo esikhrethele yonke le inkinga esibhekane nayo ngokuthi abaholi bezano PF babusa ngochuku and abangontando kayiphikiswa and abafuni ukuvuma ukuthi bayehluleka bethiye phansi umbuso, kumbe ngabantu bezano bavuma ukuthi betshiyelane umbuso ukuthi njengamanje Joseph le 40 years kubusa izano, ngabe sokwabusa amapresident ezano ebangu 6 ngabe kungcono kwakho. Lokho kubusa umuntu oyedwa owezano othi uma uyaphumphuma ngenkani ngokufa la lo ongenayo la ifane lana lo kade ethi uyamkhipha. So izano PF is the big problem eZimbabwe. Siyabo
amavuko studio yomuhle Joseph. Siyabo angeke sikungu takazeli uzibuse mama ngqaba ezikhumbuzo ebhalagwe lokhu kusesela abantu abawadiliza ma abantu abalama 70 years belokhu bengaholi lutho eZimbabwe njengamazwe ngomakhelwane South Africa leBotswana bayaholi kulokhu kubusa umhlobo wodwa kuthiwa ngopresident umhlobo wodwa akula independence kulokhu kungakakutholiswa kungakalungiswa indaba yeground. Asiboni ukuthi singajabulela uzibuse thina ngapha komthakazi, hayi besidlala ngengqondo zabantu.
Yes, Studio 7 mina angikeli mbuzele uMalachi Nkomo lo lo believe gawo lokuthi kiso sonke lesi sikhathi izano ibusa bebusa lezano PF yabo, yikuphi kunini la okuyake kuphawulwe khona ngezipho, ukuphi la okuyake kuphawulwe khona ngoJoshua Nkomo ngaphandle ukuthi nje wherever laba phawula khona la kwi-internet le abangayifuniyo ngoba besabela ukuthi amaqiniso wonke azavela ngoba kwi-internet ave avela amaqiniso. Abakazi bekhulume ngezipra bahleli bekhuluma ngokuthi iZimbabwe yalelwa izanda yalelwa umgabe yalelwa izanu PF, bayake becabange yini ukuthi kulamabutho asalegangeni yini. Abakazi becabanga ukuyalanda kodwa bacabanga ukuselebrate i-independence mhla ka 18 April but abakhumbula ukuthi namanye amathambo abantu asalegangeni belwela lelo lizwe lelo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela imibono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa ukulive talk namhlanje othelo lolandelayo, asihluzeni bomama sixoxa labesifazana ngokuthakazelelwa kweminyaka engamachumi amane lane eleZimbabwe lathola uzibuse. Sikhangela ukuthi inguquko bani esabeyitholile ngaluzibuse. Abafisa ukungena kuhlelo lingasithumela imilayezo kunombolo ezithi +12024650318. Singeke ehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kungumlando womuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ukubona ukuba imali entsha eZimbabwe Gold iyamukelwa. Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olwe-UNICEF Luthi inani labantu abalezambuzi liphansi kwengxenye ekhulu ngalesi sikhathi iZimbabwe ilisana lodubo lwemikhuhlane efana lekholera. Silugqiba ke lapha uhlelo lohla namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.